Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth qakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayiregister akhethe umbe umbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana leze ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani, ama-constituencies seminjani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu-PF uNkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Kubona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezani uPF, ngithi phambili ngedevelopment for iVuku constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter, uNkosazana Fadzai Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth, Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu-PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iCommission yezokhetho e-ZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobunengi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lwe-ZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission. Ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eseduzane labantu. Ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle le kube yisonto yokuqala kumenye kumenyezelwa sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kolu hlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa kuthiwa hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi kuphela ukuba i-registration yakhona ibe njani khathesi kusesemasinyane ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu baresponde njani kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group kusebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlangane lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liye-register
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leli leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa langamabandla amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba ulola lo muntu oseZimbabwe kungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebeli ngumkhiwa ngumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo ngelelwa lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe kumbani lo abe efuna ukuthi amele kusigaba sakhe
Lo ke ngumnumzana uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekubulawayo. Lokhu sokudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa ke balaleli leyo ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota. Si lendaba isiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenza ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries semi njani ama-constituency semi njani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi njalo sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngapi ungahambe ezeke khona le kule form abawunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile kwenhlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe bebhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize sokubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 osele 18 years ezethe wathola leli paper iID akwanisa ukubhalisa ukuvota njalo kathi sisikhayelele ukuthi sikuthazela labo nje abathethe 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota so sikhayelele ukuthi ingqakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo
sikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisela ukuvota
sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha kobulawayo lapho isiqoqisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll so ekuxoxeni kwethu izeki la isinika ifeedback ukuthi hayi voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll so i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke so lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini beparlamente kumbe upresidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court so sikwesi kukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani kodwa kwathi sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasishiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa aseseduzane
Hello ke ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli senhlanganiso ye Ekhaya Vote 2023 obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 umanyano we Ekhaya Vote 2023 ngokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka njalo lumanyano uthi usebenza le commission ye ZEC kuhlelo lwe mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo Kusenjalo silengxoxo lomunye oyibandla lezano PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye oyibandla lezano PF sixoxe lomancube ukuze sizwe ukunengi ngomkhankaso wakhe
Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba inthi phambili ngezana uPF phambili ngopresident Mnangagwa phambili for president Mnangagwa 2023 ngithi phambili ngedevelopment for Ivunku constituency
zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho
after njoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bese bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lo muntu ongubaba singathi ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi hayi kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi ngumuntu olesihelo ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba ngumuntu olokulalela ngumuntu ofuna nje into ezile order umuntu ongumama vele emuzini nxa umuzi ungena umuntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kawukakho lapha so ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama sililunyise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngaye ilokhuza iguma singathi ukuthi hayi obaba libabi obaba linjani hayi sithi asikeni sitshintshe isichebo sithi 42 years singobaba kuphela asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi yikho ngizama ukuthi wathani ngingene abantu yiba bangikhethileyo ngoba zilenge izinto sange ngazenzela e community so ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxenini ungasinceda usenzele lokho esikhala ngakho izinto ezisingelazo so sithe hayi wathi lami ngibe ngiqunisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama omama abaningi abalazibindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho kufuna isibindi sakho so alokhu kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi balezibindi kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi wothi lami ngingene ngizame ukuthi ngibone ukuthi kanti silahlekangaphi ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi lingangivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo ngizalilalela konke elikufunayo ngizaba ngumlomo wenu ngizaba ngumlomo wenu phambili ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami so asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuchiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba kodwa siyazi sonke ukuthi hayi ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba so sithi hayi phambili nge-development vungu constituency sifuna i-development constituency yonke yikho sithi hayi asizameni umuntu ongumama khathesi
lo ke ngunkosazana sukoluhle kaphu ncube omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente ube khuluma icingweni leStudio 7 esegweru njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 205 03 18 iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi seziza kuphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa iCoke emangweni weMuchesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leHwange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu bezana liyabaqhamba amanga likhuluma e-Studio 7 la. I-Studio 7, abantu be-Studio 7 abakwazi ejompile. Yiko libaqhambela amanga so libatshela amanga so ukuthi hey thina senze into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejompe kona le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Ake ningitshele ngento eyi-1 wena uthiwa ngubani wena angazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu eyi-1 nje kuphela eyi-1 kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le lizenze ngani ngezenu then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZANU-P F awuthola umungu wangkhona asiwufuni vele thina umungu siyazilimela thina kodwa lingaqambela abantu be-Studio 7 le yamanga abakwazi lapho ejombe abayazi vele abaziyazi iy'ndlela eziningi lasekuthiwa kuntingo usentingo le vele ngani wena uphume entingo wena baba ufuna ukuvothelwa wena kuthiwa ngazi ukuthi bakubizani abantu wena ukukhuluma wona manje e-Studio 7 kona manje ungani uphuma entingo le lenza ukuntshontsha amadonki le lishiya inkomo ezibayeni lintshontshi amadonki le lisinyotshele amadonki le edontshani le libuya litshontshe amadonki ethu le phumani lithi lina bantu bentingo
Studio 7 njalo uChris Gani Eugene Saidi fivile kodwa silibonga ngokusibikela indaba ezinohlobo zezineqiniso ezingabandlulisiyo ezingabandlulisibikele njalo nje izindaba hhayi ngiyabonga.
Ikyo 7, ikyo 7 basakazi bonke. Eh, obhuke emthinga ngilinkomo ezrakafanda bonke ugeyina abemaphakela lento basakazi abade. Sokungathi iaudio yami isingavulwa ngomusa. Ngizama ukuthi ngiqondise lapha, ngiqondise lapha. Mina ke engikhulumayo ukuthi izanu ingayethuseli abantu. Ukhona ubaba lapha ewardini osesethusela abantu ewardini yebubi district okuthiwa ngusibanda. Ubaba lo osesethusela abantu abona abantu bevela kuma meetings ye-CCC uyabayethusela ezigabeni, ukhanyakala esebathwalise nzima. Ngakho sisithi lokho kakuyekele, kakuyekele ngoba kuzamhlupha kusasa, kuzamhlupha, kuzamhlupha. Umuntu esebulewe kumbe esetshiselwe umuzi wakhe, isono silandela yena. Okwakuqala ingozi ilandela wena mayenza. Ngisithi asisebenzenini ama-youth lonke, ngiyalikhuthaza ukuthi hambani le-register ngobuningi beni indawo zonke. Lihambe li-register ngobuningi beni indawo zonke, li-register ukuvota, livote okuzwayo, likhuphe umbuso oyintando ayiphikiswa, umbuso ongaphikiswayo, umbuso lobandlululo. Ukuthi ungakhuluma ezinkundleni mbu ungabonakala usupporta i-opposition, uyabulawa. Mina ngikhuluma ngikhona lapha ebubi district, nginguDaniel Nxumalo. Ngiyabonga.
Linjani, linjani Studio 7, linjani ngapha America ngapho? Hayi, thina siright ngapha, siright kakhulu, siright kakhulu. Siyabonga, siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke lisenza njalo, iqhubeke senza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le-MRP. Ngithi bantu bakithi, abantu besitshoneni bahlakaniphile, abantu besitshoneni akula ngitsho loyo one uzama uzosithi uvotele iNdebele, kodwa thina abantu besiNdebele ngenxa yokuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani, yithi esigijima sithi thina siyavotela abantu besitshoneni. Lokho sithi phambili ngochamisa, phambili ngobani, phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele angeke balivotela lingamaNdebele. Kathi lina kalifuni ukubusa njani lina maNdebele? Why lingafuni ukubusa, lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaye abantu kuphela ukuthi bebe yibo ababusayo?
Hayi, ngiyabonga badala, ngiyabonga. Nginawo amagama amaningi angilawo, ngoba kusasa yagcina sokuthiwa abantu bathi sesikhuluma kubi, sesikhuluma kubi, kodwa siyabe singakhulumi kabi. Kuyisasa khona ngapho ekhaya, siyadubeka kunjenje South Africa khona la. Abasifuni, abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe, yonke into yabaZimbabwe. Lokuvota kwangikhona mna mbondo ukuthi abantu bavotelani, ngoba sizovota kuphenduke lapho owinileyo, kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa. Akulanto ayenza uNangagwa, lokho wayingenayo. Umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikwelede ezindlu, yonke into besithi ma kusizwa kwama-campaign, so ubekwazi ukwenza obungcono. Hhayi, uNangagwa akulanto ayenza, ayikho, ayikho. Ngiyabonga badala.
Livuka njani, livuka njani mahlaba ezulu, livuka njani behlaba ezulu. Nithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othina ngowezaphu, yeyiwe ngezaphu. Abantu bengatsho ukuthi ye amashona ye wadwathi kukurawundi. Kacaca into yakhe, kacaca into yakhe. Kukurawundi yangile emaNdebeleni. Xa amaNdebele ekhuluma ngokuthi ye emaNdebele kwangele kukurawundi yabulala abantu, bakhuluma into ebuhlungu, into yazisa ubuhlungu. Shwele nxa ukuthi le shona kahambe eshoneni sakhe le, kahambe eshoneni sakhe le, engalela abantu ukuthi bethi ye kukurawundi yangile emaNdebeleni. Kukurawundi ingene emaNdebeleni, yiliphi ishoni elingakhuluma ukuthi langele kukurawundi? Singabochanja sifihlungiphini. Lokuthi nxa sofuna ukusapota into ekuyisapotayo, sofuna ukuthi abantu bekubelandele wena. Hayi bo, hayi bo, asenze into eziqondileyo, into embi impi, into embi impi.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, ngabe linjani? Siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku, indaba zeqiniso. Bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe, emhlabeni wadalwa uNkulunkulu. Hayi, besicela uPresident lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashows, ukuthiwa kumashowsal media lawo ngesikhiwa sabo, kumabonakude loku Facebook labo internet. Kasixolele thina maNdebele, engathi sihlala eGoli, eGoli sesixotshwa siyekudla amacimbi etsholotsho. Mina ngiwetsholotsho. Kawule yekela izanu leyo yezu uthi usithini ubhururu wakho. Sesithethiswa thina amatsholotsho lama-41 elubani, ama-29 amalokhuzeni asethethiswa, amatsholotsho labo elubani sebethethiswa. kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngegugura wothi ngiyacela sibili libali imessage yami le ngizubuhlungu ma umpresident ekhuluma njalo ngizubuhlungu ngingwezani u-p f kodwa ngento aseyikhuluma leyo hhayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo ulahlekile lapho mnangapo hhayi igama lami ngingulitshe nyoni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le-El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele kwele Mexico lele Melika. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachama dabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo balezikliwi ezingenisa izidakamisa lokuningi-ningi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe le-South Africa ukuthi ungaze ufake umduli kulimpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasotsha kulimpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe i-government ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaya amazwe aye-South America ikuthi bebe lama-program avumela abantu abavela e-Mexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa ama-visa bephiwa ama-permit bethi bengaqeda bebuyele, ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season. Lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuya. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli e-Mexico kumbe e-South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazwe amaningi bethole indlela yofika e-Mexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima mbi iPolkal Asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleime iPolkal Asylum lapha abafikele khona kuqala. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena e-Mexico kumele ucleime i-asylum e-Mexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule e-Mexico ungazivikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncindisa isigaba sevungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.